mina lokho isadishi njengavela ngeke ngithembe kakhulu isadishi yahlile kakudala nanku lokho ukhali eDC ikhala manje ukuthi izano PS robile ethetho bathi abazange benze next bazithulele nanku sakubona abantu bevulawa lapha abayisisa kunalithu lenzakaleyo umuntu eyenzayo ngoyomlangazo ezenzelayo so mina angibona ukuthi ngingaba nesixazululo esikhona ezongusathule nje akulanto abazoyenza vele bona into nje efuneka nje kuphela ukuthi bona voda ngeZimbabwe kophana sizame nje ukuthi sizilungisele izinto umlangazo into efunekayo ukuthi akhulumisane noChamisa lokho nje kungasiza lokho nokuthi sithembe isadidi isadidi kudala vele lokho yahlileka ngendaba yeZimbabwe yahlileka kudala akulanto eyikhona so nje into efunekayo ukuthi nje thina nje sinabantu bezimbabwe kube into esiyibonelayo ukuthi siyenze njani ma ngabe sifuna ukukhipha umnangagwa ngenkani ezanophefumele sizenze kuphela ngoba akulantini into esingayenza laphaya ukuthemba amazwe akulalutho isadishi alenzayo i-South Africa yahluleka kudala kuzanywa from 2008 njengalanto eyenzakalayo ebambekayo kukhulunywa akulalutho olusebenzekayo sabona 2008 abantu besifa bebulaya izane p f but akulalutho olwatshintshayo namanje nakhona ngaze kuhanje kuyekhulunywa khona ngale but angiboni mina kuzoba le-change olukhona into okufanele nje kuphela ukuthi thina siziphakamele thina abantu sibone ukuthi ezimbabwe sizenza
abantu nxa bephakama khonapho kujoni ngcono ukucaceba nxa usithi abantu bezimbabwe
ngendlela mina engibona ngayo yena liyana ubabuchanisa akhulume yona last week ngesaturday nalana nje ukuthi abantu bademonstrate kubonakala okokuthi le nto eyenzakala ezimbabwe iserious ma ngabe kungathathwa kuphela kokuthi isadishi ingenele kungayenzakalanga lutho angiboni mina kungaba no-change ngoba phela kukayenzakali lutho isadishi ithatha ma ngabe sukwenzakala something ebambekayo ngoba into kufanele thina sibone sukuthi umbuso wezimbabwe umbuso wezane uphefu urongo siphakameni kahle kahle njengendlela nakanchanisa akhuluma ngayo siwusole umbuso kamnangagwa ngoba akulanto esiyibekezeleleyako umnangagwa abantu bayahlupheka kunamsebenzi besifuna ukuthi mhlawumbe singabuyela
siyabonga kakhulu-ke ungathelela kusasa mnumzana
ya ngiyabonga kakhulu
ye sesilo baba-ke ubelief gawule webandla lezanu p f ukhona ecingweni baba gawule kunjani
ngiyaphila kithi kunjani nkosana
siyaphila kakhulu ye so sizokuthiwa-ke izimbabwe i-crisis in coalition ihambe khona ngale-ke kwele namibia lapha bafike khona babonana lo mongameli Gabe Genkop bemtshela ukuthi eZimbabwe sokunzima kungaba lo mvukela ngoba abantu bayalamba akulasinkwa akulani into ziyadula wena uthini ngakho lokho
kuyadanisa kakhulu ukuthi baphume le nto enjalo belanda iSADC iZimbabwe iZimbabwe yiSADC iSADC njengememba yeSADC asikhangelelanga ukuthi kungaba lezinto ezinjengalezo iSADC yona yiyo ekubonayo umumo weZimbabwe wazi ngcono ukwedlula konke khona okwenzakalayo ngoba umumo weZimbabwe uklie ukuthi umumo olezinto ezimbili ezithize ezifuna ukuthi zilungiswe ngamaZimbabwe ngonawo wawo ikakhulu nxa singabe silento esihluphayo thina kumele siphume siyedinga ukuncediswa ngamazwe kuqala ayeSADC ayiwo asincedisayo kodwa ngokunjalo kuyakhanya ukuthi abantu laba baleyi inhloso yabo eqatshileyo abadanga ukuthi bephambanise into inhlelo zeZimbabwe mina ngathi ngabantu nje abale agenda yabo eqatshileyo kodwa ngathi njalo engenhle enganhle iagenda leyo iagenda leyo abayiphetheyo iagenda ngathi embi kakhulu eyokuthi khathesi umnangagwa as a listening president uvumile ukuthi akukhulunyiswane kodwa abanye abantu bakhona bacwila bevumbuluka bengafuni ukuthi kukhulunyiswane bethi behamba besenza izinto zabo ezinye zingakhanyiwe eziphambanisa abantu
siyabonga kakhulu-ke baba gawule sithatha ubaba uVolta Moyo ukhola ngale-ke kule South Africa
lobu ubuhle kubonwa nguye ugawule kuphela abantu bezimbabwe bonke abalamehlo yena nguye olekola amehlo kubona lo buhle lobathi buyabuya bubonwa nguye kuphela asekeleni ukukhuluma nxa esapho isisu sisuthi izisu zabanye abantu zilambile ubusuthi ngobona usuthi usuthele bonke abantu akusuqiniso into leyo ukugawula akhuluma ngayo kulungile laba bantu badinge iSADC ukuthi izohlolisisa incedise lapha lalapha ngoba bona laba bantu ugawula afuna ukuthi bamuzwe bamurecognize babe sebemurewarda abangena ngakuhle bangene ngodlakadlaka ama-elections that are being contested ukuthi abawinanga yikho abantu balokho besenza konke lokho abakwenzayo loo nalo esethatha akufunayo kumbe angaze afakwe kusiphi isikhundla usezithathela ngoba abantu bayabona ukuthi akula nto ehlanganayo into enhle yona leyo ukuthi nxa iSADC izangenela labo laba bathi bona babuse omnangagwa bavume ukuthi abawinanga amaelections kube lendlela ukuthi ilizwe libuswe kuhle kube lendlela ukuthi abafuna ukuzo invest eZimbabwe babuye bebona kule qiniso elikhona
yelo ke ngubaba ke uVolta Moyo ukhuluma ikona ngale ke eJohannesburg yena vele usekela ibandla leMTC elikhokhelwa ke umnumzana Nelson Chamisa bona zansi lo baba usibusiso ocingweni
yebo ube nami ngivumelana naye ubaba oceda kuphuma ukuthi yebo ushintsho lukhona oselwenzekile ngezalo PF ngokungena kwamnankagwe kusuke kwashota izinto kwabuyela kulesiyani isimo yiso ushintsho endikubonayo ayikho into osesezele yona singabantu sigcwele ngaphandle kwamazwe manje basiyela ugawulu utshintshe ushintsho yikuphi osekukhona manje manje isinkwa kasikho ekhaya yilo ushintsho phela lolu abakhuluma ngakho.